osuke kwenzakala ukuthi bengena last week sase njoba bechawe ngamapolisa ngendlela edanisayo amapolisa anganayo echawe umbango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports yebo babe bengahlolwanga ngakho ke sithe inkosi kayinikisa inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports ona la
ye ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi kwenziwe lingaplayi ibail
kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail it's an intermediate relief or liberty thina esikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile bona babalimazile laba bantu so ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile konoku kutshaywa yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni ukuthi no laba bantu kabavalelwanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo ngoba abona babeze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba
kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senzo
lokho vele asoze sibuyele emuva into esiyifuna njengayizolo asiyicheli ukuthi yenzakale sifuna yenzakale we are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye
kodwa lina liyazibonela ngamehlo wenu ukuthi ngempela abalimele
uvele ukhangele nje wabona umuntu ihle ukuthi livukile ikhanda lidabukile lokho abazama ukukwenza lokho ukuzama ukuhlela ukuthela amanzi emhlanu wedala
itheli ixoxa leyindaba liyihluza emthethwani ndaba yokulimala kwabo kuyini okunye okukhulunyiweyo ngabatshutshisi ngumanje
umtshutshisi abatshutshisi bavumelane lathi domantshi uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona ba director le prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo khuluma ngendaba yebhe